zikhona izaziso ngoba ngangena umhlangano we-residence association ngabona umama omele i-health udina wakhuluma ne-MCOX wabatshela ozakhamizi watshela bonke ababhebese emhlanganweni ngendaba ye-MCOX ngazokuya beclinic ngafica ukucishisa layo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-MCOX kukhona sibili kodwa mbona ngani kuyasikela ngifuna ukuthi ngabe kufakwa yimpinda kuhlanyeke lamaphepha ama-flyers angijeni athlete akhuluma ne-MCOX ngoba nawuthi uyatshela amankazanyana nakuthi yayibikela izibambe solo mkhuhlane omutsha e-MCOX babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala so besithisa kuhlatshelwe kakhulu kobulawayo njengoba usubonakeli emberweni kwalapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakithi kobulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinengi indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningi khathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso ezikhona ikakhulu zona lezezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-residence associations wonke kwenziwe ama-road shows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubike emasontweni kukhulunywe kubike nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhokideyona izabihle kakhulu njalo nayona bebengiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele nezehealth babe phansi egrawundini ebantwini ngoba sewonke umuntu umuntu eklinic njalo abantu abaningi bathanda emasontweni langa so nxa kungagcwalisa nje kusezelo ube phansi ube sebantwini.
Abezempilakahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lowo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa. Ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
sezeenezithile lokhu ngoba amazi lawo Saturday singalamanzi njalo abantu abaningi babejile bangamaloja bahlala ama-one rooms ama-two rooms vele kakuqidakali kunzima kakhulu ukuthi kube le-room okuthiwa akekabi-room kuyaba ngaphana ngelo muntu ogulayo kuza kuba nzima kakhulu.